kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 11 kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa elanda imihlangano eqhutshwa phakathi kwamazwe omabili ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana.
Bazavumelana kodwa kuzokuncedile ilizwe laseZimbabwe ngoba iParliament eSouth Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuze iZimbabwe incedakale kuvele kufakwe imali kule Zimbabwe, kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi isakhulu okuhambisana lokwamalungelo abantu.
Elemelika lithi ukuthabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi, hathi izijeziso zenotho elazethesa amalunga ezanu PF.
Abantu abaqondile ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane iSADC, ngamakhelwane i-AU, and siyathaba ngoba kade sinxa ukhangela iSADC le-AU ifuna ukusincedisa ithi iyasalisizikaha.
Kwezemidlalo, umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uVethemba Ndlovu uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwa ngabadlali baleli qembu sokuphazamise kakhulu amalungiselelo abo okuqala kwemidlalo yalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi eleZimbabwe lizasayinelana lele South Africa izivumelwano kusasa kwezokuthengisela kwezokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuqinisa ubuhlobo phakathi kwamazwe omabili. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi umnumzana Moyo ubekhuluma emhlanganweni wesithathu oweZimbabwe South Africa Binational Commission namuhla eHarare, lapho aqhubeke wathi eleZimbabwe liqakathekisa inhlelo zokuthuthukisa amafekithali ngoba yiwo ayinsika kwezenotho. Omunye kamnumzana Moyo wakwele South Africa unkosazana Lindiwe Sisulu utshele lomhlangano ukuthi okwenzakala eZimbabwe kuthinta ele South Africa, ngakho kufanele amazwe lasebenzelane ndawonye. Ele South Africa libikwa linikeze ele Zimbabwe izipho zemtshina yamakhompyutha lokunye. Umhlangano omqoka ubikwa ukusasa lapho umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa lo mongameli Emmerson Mnangagwa abazawuvula ngokusemthethweni. Ukuhlaziya ukuqakatheka kwalomhlangano sixoxele umnumzana Nsunguli Walter Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Esikwaziyo ukuthi ilizwe leSouth Africa yonke into abayenzayo bafanele ukuthi bakhangelwe yiParliament yabo ukuthi bakwenza kuselungeleni lokuthi abantu baseSouth Africa bazathola nzuzo bani. Siyazi ukuthi izivumelwano eziyophuma kule-Binational Commission zifanele ukuthi ziyocubungula njalo eParliament zivonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika eParliament South Africa bayichithe. So into ezenzakala lapho bazavumelana kodwa kusoze kuncede ilizwe laseZimbabwe ngoba iParliament South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuze iZimbabwe incedakale kuvele kufakwe imali kule Zimbabwe, kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi ku isakulu okuhambisana lokwamalungelo abantu lezinto ezindalo. So sibona engathi yebo bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implementa kusoze ku-implementa.
Singathi ele Zimbabwe alisoze lizuze imali kumbe okunye kwele South Africa.
Abasoze bathole imali kodwa siyazi ukuthi bazokusasa bavuka nje beklabalala besithi bathole imali engaka ethile. Kuyabe kuyizithembiso nje. Imali ukuze iphume kule nto eziningi ezifanele zikhangelwe zibhekisiswe kahle. Nawo lezo zinto zezikhangelo kuzatholakala ilizwe leZimbabwe alikakulungeli ukuthi kona imali ingafakwa endaweni eyabe iligodi nje ukuthi imali ingayingena iyathathwa yi-corruption, imali iyathathwa ibugebengu, imali iyathathwa ikutshontsha. So abantu baseSouth Africa abakakulungeli ukuthi bona bangathatha imali yabo bayichitha kwelaseZimbabwe. Bamele wonke uSouth Africa, bamele bonke abantu baseSouth Africa, yonke into abayenzayo ufana ukuthi ibe segcekene ukuthi abadlalisa imali yezizalwane zaseSouth Africa.
Umnumzana Walter Nsonongoli Mbongolwane yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje uzolo seveze ukuthandabuza ngohlelo lukahulumende lokwenza imihlangano etshiyeneyo lamanye amazwe ekhankasela uncedo lwemali lokusungulwa kwamankampana kwamanye amazwe eZimbabwe esithi akukabi lempumela ecacayo kule mihlangano. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngesikhathi ilizwe leZimbabwe liphakathi kwemihlangano yokukhulumisana lela kweSouth Africa lapho uMongameli Cyril Ramaphosa ezakuza emhlanganweni weZimbabwe South Africa Binational Commission lapho inkokheli zamazwe omabili ezikhangelwe ukuthi zizaqinisa udlelwano babosomabhizimisi. Ngenyanga edluleyo bekule mihlangano efanayo inkokheli yakwele Botswana ihlangana leyakuleli. Umnumzana John Masuku oyingcweti kwezombusazwe ekhuluma le Studio 7 uthe imihlangano lemihle ekubonisane nindlela zokuncedisana njengabomakhelwane kodwa uhulumende kufanele azise uZulu ngezithelo eziyabe zilethwe imihlangano le kusasa ukuze kwazakale ukuthi yaletha ncedo bani.
Sekwaba le mihlangano lezivumelwano ezijeneyo ezinye zakhona ngasikwazi ukuthi zaphelela ngaphi. Ngakho-ke siyakhuthaza uhulumende ukuthi abe lokhu esazisa ukuthi imihlangano leyana ebesiyenza leBotswana sayenza njalo leSouth Africa isisilethele lokhu lathi sesisenelisa ukuthi singenelane kibo kwezamabhizinisi kulokho.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthe kulusizo ukuthi uhulumende uqhubeka eqoqoda iminyango yamazwe efuna uncedo ngoba engaselamacebo okuthi avuselele njani inotho yelizwe.
Singakhanyelisisa kahle wake waba lesikhathi lapho ahlala phansi nelizwe laseBotswana bakhuluma bathi sizophanana imali sizosizana sizoncedana kodwa lakathesi akula nto yaphumayo. Uhulumende wathi i-economy yalapha eZimbabwe izatshintsha. Khathesi sebesukile sebekhangelana nangapha laseSouth Africa. Siyazi sonke nje ukuthi nje amazwe wonke lawa kangeke akwanisa ukunceda iproblem yeZimbabwe.
Unyoni uqhubeke ethi imihlangano le ayisoze ilethe ukunceda uhulumende alukhangeleleyo ngoba sekukade qhuba eminye imihlangano efanayo kungelampumela wekhanyayo. Uthe inkinga ezibhekane lelizwe azisoze zeqedwa imali yakwamanye amazwe kodwa nxa uhulumende engehlukana lombuso wobuncindezeli owephula amalungelo oluntu okuyikho okwenza osemabhizimusi baphandle bengasungula amabhizimusi amasha kuleli.
Nalokho kungalungisiswa, lokhu kungaqala kulungisiswe lokhu uhulumende even wona ama-sanctions esikhala ngawo agcina ekhitshwa butyena uhulumende kazimiselanga ukuthi atshintshe izinto ngalapha kuleli Zimbabwe ngoba yena ufuna nje ukuthi aphonge uthole imali yona imali ingasoze yabuya.
Omunye wabatsha abakhulumele Studio 7 uThulani Jamela uthe akasela themba lokuthi kule ntuthuko ezalethwa imihlangano le ngoba minyaka yonke emaphepheni kukhulunywa ngezigidi zamadola kuzivumelwano zale mihlangano kodwa kula nguquko ebakhona.
Into esihlukuluzayo ukuthi asikwazi ukuthi kumali ababeyivumelene beyiphiwe yona leyo ukuthi isebenzani ngoba silokhu sibone ukuthi uhulumende wethu yelokhu esehluleka ukubhadala isebenzi sakhe akula thuthuke elizweni
ele South Africa yilo elithengisela eZimbabwe impahla enenge etsheneyo kulamazwe wonke angomakhelwane. Ezinye ingcwethi zithi izivumelwane ezingenziwa zizathukithukisa umnotho weSouth Africa kulo weZimbabwe ngoba kungela mafikitali alungisa impahla ezipheleleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Elemelika lithi ukutshabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi, athi izijeziso zenotho elazethesa amalunga eZANU-PF. Embikweni siwethule enkundleni yeTwitter namuhla, isigodlo someli weMelika eZimbabwe sithe uhulumende weZANU-PF seleminyaka emide ebusa ngemithetho emibi kakhulu eyiyo athi ibangele ubunzima obukhona kwezenotho okwamanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bahlezi begcona izijeziso zeMelika besithi yizo ezibangela ukuhlupheka kukaZulu lokudilika komnotho. Kodwa iMelika iyakulandula lokhu isithi izijeziso lezi ziphatha amalunga eZANU-PF ambalwa kuphela. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efihle Lancube uthi uvumelana lokukhulunywa iMelika.
Liqiniso elimsulwa nonalelo ngokuba uzakhumbula ukuthi lawo ma-sanction athe efika afike vele kurigwa ama-election, afice eZimbabwe kutshaywa abantu, afice imigwaqo ingekho, izikolo zingekho, afice sekwaba legugura wundi, kwabulawa abantu, kwatshontshwa abantu, afice vele kungavunyelwa ukuphikisa ngenkululeko nxa ungeqembu eliphikisayo, afice kulabantu abanyamalalayo, afica kutshontshwa imali elizweni eyizigidigidi, afice vele imise ingekho elizweni amafektari seyevaliwe, afice konke kudilikile, idola leZimbabwe selehlile isiqinise ukuqina kwalo, afice izinto eziningi vele zingekho. Ngakho-ke umuntu othi yena kungabe konke kubangwa ama-sanctions kunye le-corruption zokurigwa kwama-election, asiwo ma-sanctions achaya umthetho wePhosa, asiwo ma-sanctions achaya umthetho we-APA, asiwo ma-sanctions achaya imithetho yonke le ebulala ilizwe, asiwo ma-sanctions athi imithetho kayingafaniswa lesisekelo sombuso esitsha.
Kodwa bona abakahulumende weZimbabwe nxa behlezi bebodwa bayakunanzelela yini ukuthi okunye okubi okwenzakalayo elizweni kubangelwa yibo, hatshi izijeziso lezi njengokutsho kwakho?
Bayakubona msakazi kahle kakhulu, kodwa batshela abantu amanga ngokuba bayakwazi ukuthi abantu nxa betshelwa amanga kuza benza bahlale embusweni. Batshela abantu into engasilo qiniso nje kuphela, kodwa bona bayakwazi ukuthi bona ngokwabo bayimbangela, imithetho abayitshayayo iyimbangela, isiko lokubusa liyimbangela yokudilizwa kwelizwe. Ungakhangela nje ilizwe ubhode indawana zonke lezi, uzathola ukuthi vele kulobunzima obukhulu obungelani nama-sanction, obubangwa yikubuswa kabi, obubangwa yi-corruption, obubangwa nje imithetho engaqondanga. Bayakubona khona lokho, kodwa kabakufuni ukuthi bakukhulume ngokuba iqiniso liyakhulula abantu livalele bona ababusayo.
Konke okukhulunywa yiMelika khonokho Ncube, ubona bekulalela yini abakahulumende bethatha la manyathelo phezu kwakho?
Abasoze bakulalelela kancane, kodwa bazaguqula lokhu lalo khiyana bezama ukuthi phela izijeziso zenotho zisuswe. Kodwa-ke ngokuba bayazuza ekuhlaleni ezihlalweni zona lezi, sokwadaleka umbuso ophila nge-corruption, ophila ngenkohlakalo, ophila ngokungabi lamthetho, ophila ngokungahloniphi amalungelo abantu. Leyo nto ngeke iguqulwe yiMelika, izaguqulwa ngabantu beZimbabwe, kodwa iMelika ingancedisa. Laba ababusayo bakhulele phakathi kwakho lokho, asonto abangavuka sebeyiguqulile namhlanje.
Umnumzana Efihle Lancube ulwela amalungelo oluntu njalo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kavumelani lamazwi kahulumende weMelika.
Ama-Americans la ayalahleka
ngokuthi nxa ngikhangela mina ngathi abantu abathina esibakhangeleyo ngabafowethu lapha abakhona e-Afrika abangumakhelwane bethu abayibo abasaziyo ukuthi siphila njani, kuyini abangasincedisa ngakho, yibo baqakathekile kakhulu kiwo. Kodwa bona bengakhohlwa ukuthi bayikho khonokhu babebuya lapha e-Afrika bezothatha umnotho wethu. Yibo abantu abayibo abalokhu basungula uhlelo lwe-slave trade, islavery elizweni labo. Ngabantu abangake besijaje bona bethi sinje sinje kathesi. Abantu abaqondile ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane i-SADC, ngamakhelwane i-AU, and siyathaba ngoba kathesi nxa ukhangela i-SADC le-AU ifuna ukusincedisa ithi iyamasalisizi kahamba. Kambe nxa upresident weBotswana esukuma ekhuluma evakathi ebuya lapha eZimbabwe ethi amasanctions kahambi, nxa ukuthi amaphosa namsubuyile eZimbabwe uramaphosa lequla lakhe uyancedisa ukuthi ilizwe lethu lizosincedisa, nguye umuntu esemdingayo. Ungakhangela ukuthi uramaphosa ngumuntu ohlanzeke njani entungamele, uhlanzekile kakhulu, umuntu ofuna ukusincedisa uthi ama-sanctions kahambi. Ngobani abathi ama-sanctions kabe khona kuleli lizwe bathi kulokunye esingakwenzanga kuhle? Kambe ukhangele sidlulile ekhethweni oluhle in the history of this country, usibe lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lapho abantu bade bezenzela khona, akula muntu odetshaya omunye, akula muntu odetshaya omunye, abantu konke lokhu kwenziwe uhulumende omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Kodwa awuyiboni yini imikhuba le mikhutshana emibi eliyilandelayo baba uGawule njengohulumende weZANU-PF nxa sikhangela imithetho efana labo-IPA labophosa ukuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana? Awukuboni yini ukuthi ngokunye okulilethela udubo njengohulumende weZANU-PF lokho?
Angikuboni kuludubo kuhulumende entsha ekhokhelwa ngobaba uMnangagwa. uMnangagwa uvulile amasango, wavula le ndlela zokukhulumisana. Abanye abantu baze badelela ngenxa yakhona ukuthi baze beqinisesezinto zabo ezingayisizo. Kodwa-ke uMnangagwa uyalile kuphele lokho ethi hhayi, asikhulumisaneni, silungiseni sindawonye, ilizwe ngelethu sonke, Zimbabwe is open for business. Buyanini lizosebenza sisenzeni umnotho wethu lezwe uthuthuke, singasebenziso singeke siphile in isolation, singeke siziphile singusimayedwa. Ukuzamile khona kuMnangagwa wazama nokuthi singenesigaba esisimiso singene kukhona wethu la, kobani kuyini kanti uMnangagwa kuphambanisileyo sibili? Nxa kukhona abaphambanisile khona amakhiwa la sebaxolise, kanti kuyini silo bawonele khonoku ngemva kokuthi kube lokhetho oluhle, ngemva kokuthi engedona amakhiwa, ngemva kokuthi ebumbe le-cabinet ithathe labanye abantu abangaphandle abanjengabomthuli ebalulehle phakathi ekhaya lapho ukuthi bezosebenza abangasaziyo lesilogan seZANU-PF futhi sithiwa kanjani.
Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Ku Live Talk lamhlanje sixoxa ngemihlangano enziwa isiphathamandla seZimbabwe leze eSouth Africa. Sikhuluma nje ngenjongo yokuvuselela umnotho weZimbabwe nokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Thumelani WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Incwadi ezicubungula indaba zengozi sezithole imitshina ebithapha obekusenzakala phakathi kwendizamtshina ye-Ethiopian Airways ewe izolo yabulala abantu abalikhulu lamashumi amahlanu lasikhombisa, ama-flight recorders ngesiNgisi. Iziphathamandla zesigodlo sikamongameli weMelika ese-White House sesethule uluhlu lwendleko zikahulumende olumnyaka unalo olwemali engena ku-$4.3 trillion ebalisa lamadola angamabhiliyoni ayi-92 awokwakha umduli womngcele lele-Mexico. Incwethi kwezempila kahle zithi umkhuhlane wengqondo ulakho ukubangela ukubandlululwa kanye lokuzehlisa kakhulu kwabantu abawugulayo. kubika uBathabile Masuku.
Abelapha umkhuhlane wengqondo bathi umkhuhlane ongahlasela yiloba ngubani nxa sethe wafika esikhathini sobunzima lapha sedidekile loba edabukile ingqondo zaba lokunengi ezikucabangayo. Bathi njalo lapho umuntu sethe wehluleka ukuthi amelane lesimo akiso uba sengozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Nokubonga Dliwayo ongumongikazi uchaza okungahlukuluza ingqondo zomuntu aze acina esiba lomkhuhlane wengqondo.
Ngizaqala ngokuchasisa ukuthi nxa sithi umuntu ingqondo zakhe ziphelele sichoni. Siyabe sikhuluma ngomuntu owenza izinto ezikhangelelekileyo kusiya ngezinga lakhe lokuthi usengumuntu onganani. Ziyabe zikhangelelwe ngumphakathi lapha ahlala khona, khangelelwe njalo ngumhlaba nje wonke jikelele ngokuya ngokuthi nxa umuntu ephilile uwenza njani. Umuntu ophilileyo ngokukhula kwakhe uyayenza imisebenzi ehambelana lokukhula kwakhe. Umuntu omdala laye enze esukuthi yi-responsibility ngesikhiwa akwenze konke kuqondi. Lokho kuyabe kufana lokuthi ingqondo zakhe ziphelele ngalokho ngempumela yalokho yabe kwenzile. Kodwa nxa siqathanisa lokugula ingqondo, umuntu ogula ingqondo angazabe usemdala kanganani. Izinto azenzayo azisizwe izinto ezikhangelelweyo ngumphakathi lalabo ahlezi lapho. Uwenza izinto ezinjengodlakela, ukweba, lokunye nje okungakhangelelwanga ngokwezinga lokukhula kwakhe.
Unkosikazi Sifikile Mlilo ongudokotela wengqondo e-Contact Family, inhlanganiso esekela labo abelemicabango ehlukuluziweyo okuthiwa yi-counseling ngesilungu, upha izibonelo umuntu angazitshengisela nxa sethe wacabanga ukuzibulala.
Abantu abaningi nxa esecabanga ukuthi azibulale ngenxa yenhlupho alazo uyayebe ngumuntu ozikhethayo ozehlukanisa kwabanye abantu. Kwesinye isikhathi ubonakala ngokuhlala ekhala ekhanya ehlulukelwe. Kwesinye isikhathi uyakhetha ukuthi abe ngumuntu ongadli kahle, ongalali kahle, kumbe uyabe lokhe nje engathabanga, kumbe tshintshatshintsha. Kwesinye isikhathi limbone thabile, kwesinye isikhathi limbone ingani udanile.
Unkosikazi Sifikile Mlilo wengeze elandisa ngokuqakatheka kokukhulumisana lalabo abangaphathekanga engqondweni.
Lo ongabe cabanga ukuzibulala ngalesi sikhathi kakhangele impilo yakhe ngendlela elobuhle. Kasithini ucabanga ukuthi wothi ngizibulale ngoba hayi umsebenzi angiwutholi lapha eZimbabwe, sendubekile, ngifundile, ngibonani lakho konke kodwa umsebenzi angiwutholi, imuli ikhangele mina. Kuyadingakala ukuthi ucabange ngendlela e-positive ukuthi sokusiba nje engxenye lapha ngingazuza umsebenzi laphana, kumbe kangibuyele esikolo ngiyezama ukuthi ngigcizelele lokho engilakho. Kungcono ucabanga ngalolo hlobo kunokuthi ubulokhu ucabanga ngokuthi uyadubeka.
Unkosazana Zandile Sithole ongomunye owake waba le micabango yokuzibulala upha ubufakazi bakhe.
Lami ngangena ku-depression, ngangena emcabangeni ukuthi ngizibulale, but ngazibona ukuthi angifuni ukufa, ngifuna ukuphila. Ngaye ngifuna kuphela ukuthi ama-problems ami kuphela othephele. And khathesi vele ngithabile ukuthi ngiyaphila. Ku-depression ku-imbi ukufila ngani u-depressed, but nxa usuzibona ukuthi sungene emcabangeni ukuthi uzibulale, ungawuyenzi, because ukuphila kungcono and ama-solutions akhona.
Ingcwethi zempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane abantu abangawenqabela nxa sebethe bahlangana lenhlupho ezingabe zikhanya engani azilampendulo ngokuxoxisana lenhlangothi ezixwayisa labo asebethe bahlangana lenhlupho ezidida ingqondo. Kule nhlanganiso ezinjengeSamaritans, iContact Family Counseling, ezincedisana labantu kungakhathalekile iminyaka kanye lohlupho osuthe wahlangana lalo. Ngakho ke abantu bayacetshiswa ukuthi baze phambili bakhulumisane labantu abangabancedisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uBekthemba Samadlondlovu uthi ukukhalala umsebenzi kwabadlali baleli qembu sokuphazamise kakhulu amalungiselelo abo okuqala kwemidlalo yalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni kwemidlalo yokuzwana amandla iqembu leHighlanders eliyodlalele leChicken Inn ngensonto, uNdlovu uthe iqembu leHighlanders libhekane lenkinga yokuba imidlalo yalonyaka izaqala iningi labadlali balo ebengekho kusimo esokuthi sebangamelana labo sowabo abamanye amaqembu. Iningi labadlali beqembu leHighlanders balamaviki amabili besala ukuzilolonga bekhonana ngokuba bakathwele iholo labo elenyanga kazibandlela likanhlolanja. Njalo uNdlovu uthi isimo lesi kasiphathisi muntu.
Most of the players are not with the team.
Iningi labadlali kasilabo kwamanje. Njalo lesisimo kasiphathisi muntu ngoba labo abadlali bakhutha ithuba lokuzilolonga okokuthi loba kungalungisiswa okuhluphayo. Abadlali bazabe bengalungelanga ukudlala ngesikhathi kuqala imidlalo yalonyaka. Isifiso sami ngesokuthi baphange baphenduke ukuze siqhubeke ngamalungiselelo ngoba nxa singehluleka ukulungiselela kusaselesikhathi siyabe silungiselela ukwehluleka.
Nyakenye iholo labadlali beqembu leHighlanders libhadalwa yinkampani yabomakhalekhukhwini yeNet One kodwa lonyaka bangatholi lutho loba nje kuye kwaba le mibiko ethi linkampani ilobelane isivumelwano esitsha leqembu leBhoso esokuba iqhubekele phambili isekela leli qembu ngemali. Ngensonto iqembu leHighlanders idlalise abadlali abasakhulayo abangakhalalanga umsebenzi kanye labanye abadlala kuqembu leBhoso 90 lona elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lona elibhaqabulwe ngefuku kanya liqembu leChicken Inn. Lonyaka iqembu leHighlanders belikhangelele ukuba ngelinye lamaqembu elizalwisa ukuphakamisa inkezo yeligi ngemva kokuba lithole abadlali abambalwa abalolwazi lokudlala kwisigaba saphezulu esePremier Soccer League abagoqela uPrince Dube, uBukhosi Sibanda, uNcobezi Thamasuku, uKlopas Kapuburiga kanye loWellington Muya. Nyakenye umqeqeshi weqembu leBhoso uMartina Ndlovu uthe yena ngumnyaka wokuphendukisa isiko laleli qembu kuthi lonyaka ke eminyakeni wesibili babesebelwisa ukuphakamisa inkezo kodwa lokhu sekubuza kuba nzima ngenxa yokuba amalungiselelo aleli qembu okuqala kwemidlalo yalonyaka esephazamiswe ukukhalala komsebenzi okwenziwa ngabadlali. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuzipetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa elanda imihlangano eqhutshwa phakathi kwamazwe omabili ngenjongo yokuthuthukisa umnotho. Elemelika lithi ukutshabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi hatshi izijeziso zenotho elazethesa amalunga ezanu PF.
Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matuka Nduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.